Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana. Lamuhla sixoxa loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eWomen of Zimbabwe Arise, yona elilunga lomanyano weMathebeleland Collective, osanda ukuhlangana loMongameli Mnangagwa. Bavumelana ukuthi kulungisiswe udaba lwesehlakalo seGugurahundi ngokuthathela abantu incwadi zokuzalwa kanye nezifakaza ukuthi abanye babulawa ngalesi sikhathi, ama-death certificates nama-death certificates, okuyilo udaba esiqalisa ukukhuluma ngalo.
Ngakhangela kuhlelo esilenzayo lwemfundo, i-right education ilungelo lemfundo. So abantwana abaningi kabayi ezikolo ngoba kawanamabhethi, o abazali babo basuka babazali e-South Africa kumbe babachiya bengenamabhethi, labo bevele bengenamabhethi bengelazithupha. Kusuka i-generation to generation ukuthi vele umzali yena kalasithupha ngokwakhe, ngoba ugogo kalasithupha, umzali kalasithupha, nabazukulu sokulandelana kanjalo. So luhlupho olubhahileyo kakhulukazi.
Manje labo abanye abathi laba bangalazithupha ngenxa yeGugurahundi, udaba lolu bekumele luqale kube lokuxolisa lokunye okunjalo kungenziwa. Ubona ingani lokhu kuyadingakala yini, kumbe nina belifuna ukuthi abantu beqale babe lencwadi zokuzalwa andubana okunye kuzakhulunywa?
Sekunanzelele njengeMathebeleland Collective, sekunanzelele ukuthi ukuphola kwabantu ngesehlakalo seGugurahundi asoze kube yinto ephola kanye kanye. Njalo ukuxolisa abantu lebephithiresi besesizini beqhubeka ngensungu. Uhulumende ngaxola ukuthi siyaxolisa kakhesi kodwa engenzi lutho. Sesihlela phasi njengeMathebeleland Collective asena asibe nesiqalo ngoba bekuthulisele. Sababona kungcono ukuthola abantu labengalo bangabhethi, ngoba ngakhangela inkulumo lethi sicalisile ngeGugurahundi ikhangela into eziningi kakhulukazi. Ikhangela kuqala ukuthi kulabantu abale kuchaya lolu kulimala asephila lenhlungu zeGugurahundi, bathaka balaphi kwabo balokhu bezelaphi. Nezinye zezinto esizithole ukuthi kumele sibadingela abantu bakhase kwelaphi, ngendlela esikuhlele ngayo ikuindlela eyiyo inyathela ukuqama. Ukuxolisa kuzabuya ngoba kathesi uhulumende engase bathola hayi siyazithola sibine ngokuthi iMathebeleland kwabulawa abantu le-Midlands ngeGugurahundi, sicale isiqondile sibili kuphele khonapho abantu engelaphi. Kodwa njengoba abantu beselakhiswa imoto iyakhuluma kuyisikhathi sidala kuthi i-government u-ED u-president meeting with-government u-ED njengoyedokuseti yena sawubona ukuthi usohambisa njani u-cabinet laku-government uhambisa njani u-cabinet. So yikuthi isiqalo leso and labo nqabe sumthiwa bafuna ukuthi sibaxolise ngokwabo lokhu asizoku-affecte thina esinokwenza.
Konke nje ukuthi bafuna ukuvuma ukuthi la ngempela kwenzakala, ngoba lokhu sokungani ikukuvimba nje ingani into engenzakala.
iMathebeleland Collective sahlala phansi sasicabanga kulesigaba sokuyini ngisengathi kupholisiswa kwamanqinqeba lekuthunekala esihlongisiwe kulesigaba liyiqhala nje, ngoba kakhala uhambo lwethu siqala ngo-2017 kathesi besihloko sibhala ukuthi kasivele sifunani sisisajesta lokhu nalokhu nalokhu. So kukhona sukuthi uyiphonga ukuthi kuvala akuvali amboni into evalayo, ngoba makhangelayo compedium siyakhuluma ngokhona izambe izotha project udaba lwamathebeleland ufuna kwenziweni ngalo. Ama-Zika properties athathwa yisase Gugurahundi sifuna kwenze vele sahlaza sikungisa njengabantu abahlala lapho asikhuluma ngokuthi asikuthi siphonga ukuvuka sase siyabona umongameli welizwe sesiphonga ukhuluma laye siyakwazi sesiyakhona and samanyathela and we're driving this thing nangokwethu.
Kulabesifazana ababikwa badlwengulwa ngalesi sikhathi, njalo kulabantwana okubikwa bazalwa ngalesi sikhathi, khona kufakwa kodwa yini eceleni kumbe konke kufakwe njengesehlakalo sini?
Ukuyingena ekupholiseni kwamanqiba lokuthi baphathwa njani laba bantu. Singakhangela bona bekupholiseni sikhulume ngecounseling, ngoba kunjeke abantwana labo babengakwazi ukuthi khona ngilavele ngilapha emhlabeni ngisehlakalo sokuthi kwayenzakala. So even khona ukuthi kuzaba loku ukungcwatshwa kuthi abantu lama-experts inkulu collective abadila ngakho. Nxa abantu befuna singabanika ilinki kumbe sibanike i-compedium bayithola online kumbe abakobulawayo bayithola physical, abantu babalisise ngikhona bezaa bacubungule ba-criticize into abayibalileyo, ngoba kathesi abantu abaningi bakhrithiza vele emoyeni. Baqala bathi yeyi iMathebeleland sesithengiwe ama-CDs sesithengisile sithengiseni asinke asikhala ukuthi waba ne-Google Round ngoba i-internet sinyazelile ukuthi khona udaba le-Google Round bele sesekeda kakhulu ngayo zombangazi bethi mathi kuthiwa kuma-campaigns baxasa ukuthi i-Google Round abangumsindomfo abangumsindomfo akangani ukuthi abale ndaba ngakho bafuna ukuthi bakhampeyine ngakho asingwa ama-victims qhubeke singama-victims e-Google Round sifuna ukuthi kube ngama-survivors ukuthi yes kwenzakala kithi sesifuna ukwenzeka lokhu lalokhu 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 ngaxasa ukuthi abantu laba abalimazwa i-Google Round abaphila lokukhubazeka ngenxa ye-Google Round bengaxasa ukuthola ukwelatshwa kwamahhara singayi-first step kulama-consortiums kula yenziweyo okukhona ezi-victims ziyafile ngabeding kabona
leyo balaleli-ke kwingxoxolo unkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yewoza yona ekumanyano we-Mathebeleland Collective asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo lizwe ukuthi siluphatheleni okutsha